obulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni izimuli zalabo abatshone engozini yomgwaqo oya eBait Bridge kusukwana ezedluleyo. Lingozi ibulele abantu abangamachumi aphezu kwamabili lambili, kwasinda oyedwa owesifazana owelatshwa esibhedlela sempilo. Umabhalane weMathebeleland South unkosazana Lathiso Dlamini Maseko uthi uhulumende uncedise ngamadola eZimbabwe ayizigidi ezimbili isaka lomumbu lokubekwa komufi ngemuli ngemuli, njalo uhulumende ulakho ukusala egcine imuli zabatshonileyo.
Sizaba njalo nokudla ezimulini okuzavele eDMB lezindaweni ezijikeleyo ukuthi siphathise labo abayabeka izihlobo zethu.
Umnumzana Mhlaleli Mpofu osebenza ukuthwala abantu eMax Garage uthi ukhala lemuli ezilahlekelweyo.
Abafowethu abasebenza labo bonke loba ngababala ngamagama ngiyabazi, kubuhlungu kakhulu and siyaye sizothiwa kulama-accident fund wamanye amazwe. Besifisa ukuthi ma kungabe kunjengalokhu lathi sikuthole ukuyisevisinyanga kunjengakunalokhu.
Umnumzana Khumbulani Mpofu odabuka enkayi uthi kubuhlungu okubehleleyo.
Nasiyakhala sibesingabomalayitsha ikakhulukazi bafuna esilayitshe labo ochief odlozi udlozi unehloli ugilbert umkhakadi unyona ontuthuko ochief oedson utobias. Kuhlungu futhi abanye nje balibele amagama kodwa kuhlungu okwenzakeleyo. Lazi njalo isikhathi ukuthi bacele ukulungiselela imigwaqo yamagodi stomach.
Uhulumende uthembise ukuthi uzancedisa izimuli zabafi bonke abatshonele kulingozi ukuze bayebekwa lapho okufunwa khona imideni yabo. Abamankampani ancedisa ngezikhathi zemfa eze Kings and Queens le Doves amanyane lohulumende ukuncedisa ukubeka abatshonileyo. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngikwabulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.